AbeZimbabwe bathi uhulumende kumele acabangisise ngomthetho wokuvimba ukungena kwempahla ethengwa phandle kwelizwe. Iphephandaba likahulumende leSunday Mail libeke ukuthi ukungenisa impahla ngudlu kuyakuqonga njalo kuncitsha isikhwama sikahulumende imali ebezabhadalwa njengomthelo weduty emngceleni. Bekube kwaba lenhlansi yokuthi uhulumende usesulele isinqumo ngempelaviki kodwa kube kwachathiswa ukuthi hathi akunjalo. Umphathintambo obona ezamasekthali kanye lokulungiswa kwempahla etshiyene elizweni umzana Mike Bima ubebikwe ngamaphephandaba kahulumende esithi umthetho ovimbela ukungenisa impahla usuyesulwe ngoba usufezile izifiso abakade zifunwa nguhulumende. Kodwa lokhu kulandulwe yiziphathamandla zikahulumende. Kuthiye abathenga ngaphandle kwelizwe abafana lonkosikazi Edith Nkala bekhala besithi ngabe uhulumende uyafaka umthelo weduty kulezo mpahla ezikuluhlu olungafanelanga luthengwe phandle kwelizwe.
Siyananzelela ukuthi ngale mpahla ziyadula kona besebenzisa i-US dollar. Ngabe kumbe mhlawumbe uhulumende uyafaka nje okuyimadlanyana kulezo mpahla eziproduswa lokhali khona ngale ukuthi abantu babhadale amabhoda lapho futhi ijuda ukuze sikwanise ukuthi okunye lokhu sikungenise ukuthi abantu baphile kulokuthi sime sithenga khona ngale zona impahla ngale khaya sidula.
Kukanti omunye umnumzana Rodney Moyo okubhizimusi yokuthenga ikakhulu impahla yesigqoko esiyathengisa emkambo weflea market kobulawayo uthi iningi lisithola lingenisa impahla ngudlu ngenxa yomthetho kahulumende.
I-import ban le yenza ukuthi abantu besimagile impahla ngendlela engafundiswayo elizweni. Okuwezinto efana nje ukuthi umuntu ethwala igabhini ifuweli sebeyichathisa ngasegangeni ufake impilo yomuntu engozini, abanye bayafihla ezimoteni lapho kuze phansi kwamasithi kuyadubula. Uhulumende ngawutshiya relaxa ngomthetho lowo ngoba abanye abantu bavele baphila ngokuthengisa.
Uhulumende yena uvika ngelokuthi usakaqhubeke ngalesi sinqumo ngoba esadinga ukuvikela impahla elungiswa phakathi kwelizwe ngendleko enkulu kule nengi evela phandle elentengo ephansi, ngakho ibulala amafekithali ekhaya kanye lokuncitsha uZulu weZimbabwe amathuba omsebenzi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSavron kweleBotswana.